Ibandla leli lakade lithenjwe ngabantu ibandla le-MDC njenge-opposition party elabantu abaningi. But practically lapha ku-ground lapha ka-1 kababonakali, 2 akutshengisi ukuthi khona ukhetho lanxa lozo lube khona kusasa njengoba bedliwe kuma-primaries khona lapho kuma-by-elections kunakubedliwa ngalindlela. Sibe sesikhangelele ukuthi khona kambe kungaba nempumelo ezatshintsha yini kwela kusasa. Ukuthi banganqoba sibili bebeyindele majority. It's not all about ukuthi khona bewine ku-presidential. Kumele bewine kuma-parliamentarian seats. Okwenzela ukuthi phela nqabe sibe yi-majority e-parliament beyenze lokho okuthiwa khona i-vote of no confidence nje to impeach umngameli nqabe ngamfuni. Kodwa-ke akucaci lapha ngoba sizakathesa ukuthi sebekhulumisana. Ukuhamba i-delegation yabo yakhulumisana labo akucaci ngenye iunithi ebuyayo ukuthi izinto zime kuhle yini bona bale mzamo bani bazakwenza ukuthi into zibe khona.
Siyabona ukubana ibandla leZANU-P F lona lingani seliqalisile vele umkhankaso ukhetho oluzayo, ngeliphi elikhanya lizilungise?
Ngibona ingazani igwala ligijima lilungisa induku masinyane isikhathi sikhona. So ngibone ngazani lapha iZANU igijimisa ukuthi khona ibe lokhetho oluhle olungasoze lube lo muntu ozathi kuciliwe laphana. So nxa belungiselela khona kathesi bengena besenza umkhankaso bazitshengiselela ukuthi bamele be-accepte nabantu ku-ground. Labana bethi bathi babuya beficane labana abantu sebebaspoyilile ngepolitika babatshela lokho nalokho, kunzima ukuthi umuntu umguqule khona laphana. Singakhohlwa ukuthi khona nxa singena sibili ukuthi sokunzinsuku zangikhona sibili izangena ngakho konke kwendlala kwani okokwezilimo konke kwezinhlanyeni konke lokhuyana kuzangena kube khona abantu bekudingi khona kanti ukuthi khona kubekwe kube yinto efanayo ebukwa ngabantu. Nxa sekwenziwe khona lokhuyana kuzaba nzima ukuthi abantu belumulwe eveleni lona liyana abalimunyayo ukuthi bantu baphiwe lokho ngoba kathesi ipolitika ekhona ngezisu asiyo leyana yokuthi khona ngimbangazo lize sasalitaba mhlaba singezisu ukuthi khona umuntu uthola ni khona lapho